khuluma edale lePhalamende ngolwesibili uMasisi uthe uyayangisa okwenziwa amalunga edale leli ngoba ikhanela phansi ilizwe kanye labantu beZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi uMasisi ebhekane lamalunga edale lePhalamende okwakuqala lokho kwakhulunywa ngemizamo yokuthi kubekwe eceleni ukusetshenziswa kwengqalo zamapassport ezabani zakwele Zimbabwe leBotswana nyakenye. Ubezonde egwane unwabu uMasisi edale lePhalamende.
Ila rula leba Namibia ai skiri gwe khan hela ka go gima Zimbabwe la ba khetho la ba nya
silohlelo lofanayo lele Namibia kodwa izange litho lutho lingaki lenzondo lobandlululo ngenxa yokuthi ngabantu beZimbabwe. Siyakwazi ukuthi ningilemi khona phala iqhatshe yake Zimbabwe okungekho emthethweni.
UMasisi ucizelele ukuthi inhloso yokumisa kokusetshenziswa kwama-passport yikukhuthaza ukuthi abeZimbabwe bangene eBotswana okusemthethweni ngoba kusaziwa ukuthi kibo ukuthola ugwalo lwe-passport kunzima njalo kuyadula. UMasisi okhulume kabanzi phezu kwalolu daba etshengisela ukufuthelana uthi abantu beBotswana kumele belahle umkhuba wabo wokukhandela phansi abantu beZimbabwe.
Ukatsosa babahle itaro sina go tsena mo pusong ga o ka tsena o tla ba kuba mebile bontlwana lerutilwe ke maZimbabwe lerutilwe ke maZimbabwe
uma ningabafuni lizabaxotsha lina uma lingangena embusweni. Abanye benu khonapha bafundiswa ngabantu beZimbabwe njalo banezihlobo eZimbabwe kodwa khathesi selibambuluzela lizenza abangcono.
Omnye le idolobho leFrancis Town edale lePhalamende umnumzana Winter Muluthi nguye othinte isiluku sabonelovu ngokuthi kungani uMasisi egijimisa ukuthi abantu beZimbabwe bengene obuningi ngokususa ukusetshenziswa kwengwalo zama-passport. UMuluthi uthe uma uhlelo lolu lungaphumelela kutsho ukuba uhulumende wakwe leBotswana usizanakelela kakhulu izizalwane zamazwe amabili esijwe kuqela leZimbabwe.
Abajete njaka insiyana ami tautona etari likana
ngikhathazekile ngoba imali ephuma esikhwameni sikahulumende ayinyeke yasenela thina labantu beZimbabwe ngoba bezagcwala lapha.
Kodwa abanye abeZimbabwe leBotswana abafana lomnumzana Cosmas Sibanda bancoma uMasisi ngokumanga kufisayo besithi abaluphikisayo lolu hlelo kumele bancibilike.
Uyazama umongameli uMasisi khona aza lakho kungumkhumbulo omuhle.
Udaba lweZimbabwe yilo olusegudwini lufike edale lePhalamende yeBotswana ngesikhathi indlule phakathi kokuhlaziya ukwabiwa kwemali yesizwe e-national budget yomnyaka ka-2024-2025. Noma nje kulabanye abaphikisa lolu hlelo lokusebenzisa izithupha konke kukhomba ukuthi luzaphumelela ngoba lufuqwa kuma-ofisi amazwe omabili aphezulu okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMasisi. Ngingumqondisi Dube owendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.